So we see card to send a VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-5 Mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
izikhalo zethu ezikhangela ngazo iholo nazikhangela iholo lethu seligugudeke kakhulu nxa ukhangela izidingo ezifunakalayo umuntu olemuli. Iholo lethu lingenelisa ukuthenga ingxenye yalezo zidingo.
Ababalisi bamanyene labamanye amazwe ukunanza usuku oluqakathekisa umsebenzi wabo olwe World Teachers Day bekhala ngobunzima ababhekane labo.
Umuzi kaAmen ubungumuzi wabantu, ube ngumuntu othanda umbuthano, angahlalahlala ezibone sedinga abantu, selungisa ukudla, selungiseni abantu bahambe khona phana.
Owake waba ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo u-Alderman Amen Mpofu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namhlanje emathuneni awe-Lady Stanley asedolobheni leli. IZimbabwe siyenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezimbili 2.1 million amajekiseni womabili awe COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ababalisi beZimbabwe bamanyane labamanye amazwe ukunanza usuku oluqakathekisa umsebenzi wabo olwe World Teachers Day ngesikhathi bekhala ngokuthi uhulumende kazihluphi ukulungisisa inhlupho ababhekane lazo. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume embikweni abenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe abawethule ukunanza ilanga lalamhla ele-World Teachers Day. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Themba kuye moyo ulandisa kabanzi ngenhlupho ababhekane lazo.
Izikhalo zethu ezikhangela ngazo iholo nazikhangela iholo lethu seligugudeke kakhulu nxa ukhangela izidingo ezifunakalayo umuntu olemuli. Iholo lethu lingenelisa ukuthenga
umoyo uthi ababalisi abafundisa emaphandleni babhekane lenhlupho eziphindiweyo nxa uqathaniswa labasebenzela emadolobheni.
Sibona kuyikudlalela phezu kwesithunzi sokumanzi ukuthi umbalisi ahlale endlini yotshani ukuthi nxa izulu lisina kuyafana lokuthi uphandle.
Okugcizelelwe ngumnumzana Efi Dlelancube owenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association NACORA.
Liqiniso elikhulu elikhulunywa yizisebenzi ukuthi abaholi bathwele nzima nxa uqathanisa lalokho abakwenzayo. Njengamatitshala nje basebenza nzima okunye okumangalisayo, kanti-ke wonke umuntu intuthuko angabelayo, ukufunda angabelakho noma kungaphi emhlabeni izandla lomcabango katitshala.
Uncube uthi balomsebenzi omkhulu ababalisi kuntuthuko yabantu, hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele.
Kodwa-ke nxa useZimbabwe utitshala uhlupheka kakhulu okwedlula bonke abantu, umsebenzi wakhe kawuhambisani lalokho akuholayo. Ngakho kuqakathekile ukuthi uhulumende akulungise khona lokho, amatitshala ahole ngendlela efaneleyo, hayi lokho esikubonayo. Kwamanye amazwe baholiswa ngendlela enhle kakhulu kodwa lapha bayizichaka, akulungiswe khona lokho.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Thawungana Blessing Ndoro utshelela umsakazo ecingweni ukuthi bayabanakekela kakhulu ababalisi njalo beqakathekisa umsebenzi abawenzayo ukuthuthukisa isizwe. UNdoro kodwa uthe akenelisi ukuthathwa amazwi ngalolu daba ngoba ubekuhambo echayela imota. Usuku olwe World Teachers Day lunanzwa emhlabeni jikelele mhla ka 5 Mfumfu minyaka yonke njalo lwaqala ukunanzwa ngomnyaka ka 1994 ngemva kokulotshwa kwesivumelwano ese recommendation concerning the status of teachers luhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezemfundo olwe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO kanye lolubona ngezisebenzi olwe International Labour Organization ILO ngomnyaka ka 1966 ngimele Studio 7 ngise Harare ngimuMavis Gama
lokhu sikudaba lunye lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Teachers at the Heart of Education Recovery. Unkosazana Sukoluhle Ndlovu umbalisi esikolo sakobulawayo utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi ukunanza kwalolu suku kukhumbuza umhlaba jikelele ngokuqakatheka komsebenzi wababalisi ekuthuthukisweni kwenkokheli yakusasa.
Ilanga lokuthakazelela kusuku lwababalisi lo World Teachers Day ilanga elihle kakhulu kithi. Siyathaba nxa lathi siqakathekiswa kanje ngoba sifuna ukuthi umhlaba wonke nje jikelele umuntu nje ukuze aphumelele akwazi ukubala akwazi ukubhala udlula ezandleni zikambalisi. Siyalithakazelela leli langa lathi sikhunjulwe ukuthi into esiyenzayo iqakathekile.
Awusitshela umbono wakho ngokuqakatheka kwendikimba yalolu suku kulomnyaka.
Indikimba yolunyaka ithi teachers are at the heart of education recovery. Nxa sikhangele umbalisi, umbalisi simkhangele simbona ukuthi nguye inhliziyo yezemfundo. So ngalumnyaka sikhangele siyabona ukuthi ababalisi sebebuyile ezikolo and lapho abekhona ezikolo basebenza gadalala ukuthi bekhone ukuthi abantwana befinyelele kwezemfundo kulapho abalahlekelwa isikhathi eside behlezi endlini. Ikakhulu sikhangele ababalisi abasemaphandleni lapho abantwana kade bengafundi ngesikhathi sokuvalwa kuvalelwa i-lockdown bamatasatasa yonke indawo ukuthi basebenze ukuze abantwana laba babambele abana abanye abantwana kade bekhona ukuthi banjani bafunde ngesikhathi se-lockdown ivalelwe i-COVID. So indikimba le iyangena kakhulu nxa sikhangele ngoba vele umbalisi usebenza ngokuzimisela efake inhliziyo yakhe yonke ukuthi umntwana wonke athole ukuphumelela.
Sikhangele inhlupho njengababalisi kwele Zimbabwe ubona ngani liyenelisa ukuqhuba umsebenzi wenu kahle na?
Njengababalisi silesifiso kakhulu sibili ukuthi siqhube ngesinono esiphezulu umsebenzi wethu kodwa nxa sikhangele umumo okhona lapha elizweni ikakhulu sikhangele uholo lababalisi liphansi kakhulu. Umbalisi vele uyehluleka ukuthi ahlanganise indingeko zakhe eziqakathekileyo kumele ngabe ulazo mihla lemihla. So khulukhana kugcine kusenza umbalisi layo inhliziyo ingasabi khona ngoba ucabanga yena ukuthi umntana thina amzele akenelisi ukuthi aye esikolo ngoba useqothelwe imali ye-school fees ngoba ayimali ayiholayo ayikwani. Anto labona ukuthi engqondweni emqondweni wakhe akasasebenzi ngendlela enhle. So ababalisi vele basenkingeni enkulu ngenxa yakhonokho. Njalo sikhangele ezikolo akula imfanelo ezigcwalileyo okwezenza ukuthi kuqhutshwe kuhle umsebenzi. Nxa umbalisi engelamfanelo ezeneleyo kuba nzima ukuthi kufundiseke esikolo. Sikhangele ngesikhathi se-COVID kathesi abantwana kusamelanga bahlangane. Uyathola kwesinye isikolo kulephuku ugwalo luyi-1 olokuthi lisetshenziswa ngabantwana abafika 45 eklasini. Kuba nzima ukuthi babuthanisele ebhukwini lona leliyana.
Mandlovu, ngeviki edlule sizwe umongameli wakwele Rwanda uMnumzana Paul Kagame eshayela ihlombe ababalisi abavela kwele Zimbabwe esithi ele Rwanda likhangela ukuqhatsha ababalisi abavela kwele Zimbabwe ngenxa yokuthi lingabantu abasebenza gadalala. Ukubona njani lokho?
Siyabulisa kakhulu ukuze omunye umuntu kakhulu ongumongameli welinye ilizwe encoma ngokusebenza gadalala kwababalisi beZimbabwe. Thina kithi lokhu sikuthathe njengento enhle njengababalisi ukuthi hawu kunabantu abawubonayo umsebenzi wethu omuhle lo ongake siwenzayo. Kodwa into esizisa ubuhlungu ukuthi nxa abanye umuntu owaphandle ebona ubuhle bethu kodwa thina abakithi abakuboni konke khonokho kusizisa ubuhlungu. ngoba iholo esilitholayo liphansi kakhulu singathi siyazama ukuvusa amakhanda sikhulume sokuthiwa isenza into engayisiyo so thina lokhu okukhulunywe ngumongameli wele Rwanda into enhle mina ngakhuthaza ababalisi abalesifiso sokuthi bebona indawo befundisa bengahamba bekhululekile asikwazi kodwa kunokuphambili okukhona ngale kodwa nxa umuntu elincomile kutho ukuthi ulifisela ini kulibekele into enhle phambili
lo-ke ngunkosazana Sibolushe Ndlovu umbalisi wesinye isikolo sakoBulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave eZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abaphezulu kwezigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili 2.3 million yibo asebehlatshwe amajekiseni wonke womabili kubika ugatsha lwezempilakahle umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo u-Alderman Amen Mpofu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namhlanje emathuneni awelady Stanley asedolobheni lakoBulawayo iningi lincome imisebenzi kamuyi lisithi wayengumkhokheli oekhathalela uzulu wakoBulawayo lentuthuko yedolobho leli ubathabile masuku sethumela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo
Umuyi u-Alderman Mpofu ubhubhe eseleminyaka engamachumi ayisithupha lasikhombisa i-67 esibhedlela sempilo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wezinso. Ubeselesikhathi eside esebenza kukhansili yakoBulawayo ekubandla le-MDC Alliance elilunga leBulawayo Provincial Committee. Umgcinisihlalo wekomiti yabo Alderman uMnumzana Phineas Ndlovu uchasisa ukuba uMpofu wayengumuntu onjani.
Umuzi kaAmen ubungumuzi wabantu ube ngumuntu othanda umbuthano angahlala-hlala ezibone sedinga abantu selungisa ukudla selungiseni abantu bahambe khona phansi laze neze ezompolo-mpolo ezombangazwe zibe senzelwe endlini kaAmen khona phansi ube ngumuntu okhululekile ubuye ekhanselini hayi wayengumavula kuvaliwe wayekhuluma intando yakhe angathi into le kayifuni ungaphikelela lingazwanani awuzakudingela amanxusa uzakudingela amanxusa sibili imbono wakho bawudilize uphele ucina ungekho
umnumzana Deli Ndlovu u-Alderman wenkulumane uthi uMpofu ubemele iqiniso engavumeli inkohlakalo
indoda ebithanda idolobho lakoBulawayo kakhulu ebifisa ukuthi idolobho lakoBulawayo lithuthukise indoda eyayithanda ukuthi konke okukhulumayo kube liqiniso indoda eyayisithi kayifuni izinto zamanga yona into zamanga kayingeni indoda ebinganyeyi ebingakhekhelezi umuntu ebesithi nxa into iyisola ithi lokhu ngiyakusola ngoba ngiyakhumbuna besithi umonda nxa ukhansile mina ngikhona ukhansile kodwa lokho kwenzakala angivumelani lakho i-corruption asiyibisenini ma-alderman so yindoda ebifisa ukuthi abantu bonke besebenze ndawonye
unkosazana Thabita Khumalo uthi ibandla le-MDC Alliance lilahlekelwe ngokubhubha kukampofu
thina njengebandla le-MDC Alliance likhokhela ngobaba u-advocate Nelson Chamisa silahlekelwe ngokuzima kulela ngawako-Amen
umnumzana Ephraim Ncube omunye njalo wabo Alderman ukhala ngokuthi akula nzuzo abayitholayo kukhansili yakobulawayo.
Ipenjeni silazo yizo zona eze industry lapho engake ngasebenza khona. Kathi singihlezi angila plan lokuthi isurviving yami ayitokeni. Abantwana bami bathwala nzima, ngidla nzima, ngiphile nzima konke. Even i-rent ngithwala nzima. Kodwa ke besithi ingxenye kungangena amakhansila amatsha enxa izinto zizatshintsha. Sibona ngakutshintshe kumbe kuyinxa yokuthi kukobulawa ngamakwazi, akutshintshi lutho vele.
U-Alderman Amin Mpofu wakhethwa ukuba ngukhansila ka-Ward 2 ngomnyaka ka-2003, waphinda njalo wabuyela kuleso sihlalo ngo-2008 kusiya ku-2013. Ubemele ikhansili kunhlangothi ezehlukeneyo ezigoqela i-Local Authorities Pension Fund, Board of Trustees, ngo-2003 kusiya ku-2004, iBulawayo Metropolitan Province Development Committee ngo-2008 kusiya ku-2009, i-Urban Councils Association of Zimbabwe Committee ngo-2008 kusiya ku-2009, iBulawayo Twinning Committee ngo-2008 kusiya ku-2009, kanye le-Urban Councils Workers Union ngo-2008 kusiya ku-2009. Wakhethwa ukuba ngu-alderman ngomnyaka ka-2018, uthiye abantwana abane. Inkonzo yokugcina yokuvalelisana lomuyi yenzelwe e-amphitheatre, iqoqwe ngabekhansili yakobulawayo bendawonye labe-MDC Alliance. Ngemva kwalokhu, wasesiyabekwa emathuneni awe-Lady Stanley Cemetery. Ngenyanga kaMabasa, umuyi waxoxa lentatheli zomsakazo owesayithi lapho aveza khona ukuba ulwisana lomkhuhlane wezinso njalo lokuthi useleminyaka elomkhuhlane njalo wechukela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthoka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethu iConnection esililethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus esikolweni. Sixoxa njalo ngosuku lwe-World Teachers Day olulandwa mnyaka yonke mhla ka-5 Mfumfu ngenjongo yokuqakathekisa umsebenzi yababalisi. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo. Lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amabizo enkokheli yamazwe omhlaba abezombusazwe kanye labezemidlalo abadumileyo ama-popstars bakhona kuluhlu lwenkulungwane lenkulungwane zamagama abantu abanothileyo abafihla inotho yabo ngendlela ezehlukeneyo zenkohlakalo ukuze benqabele ukubhadala imithelo besebenzisa amankampani awebizo kuphela angela msebenzi okhanyayo awenzayo. Lokhu kuphume kudaba oluphumise imfihlo yezigidi lezigidi zezehlakalo lezi olwePandora Papers. Phakathi kwalaba bantu kulomongameli Ilham Aliyev wele Azerbaijan ufihla inotho yakhe lemuli yakhe. Phakathi kweminyaka elishumi lanhlanu edluleyo, imuli ka-Aliyev labangane bakhe babethenga lokuthengisa izakhiwo kwelebhilithane ebiza izigidi ezidlula amakhulu amathu amadola $544 million. Inkokeli yeZimbabwe layo ikhona kulolu luhlu lwePandora Papers olwenza leli lizwe lilahlekelwe yimali eningi yakwamanye amazwe engabe itholakala kumithelo kuzehlakalo zenkohlakalo nokuphunyiswa kwemali okuphambanayo lomthetho. Kungwalo ezePandora Papers ulosomabhizimisi owaziwayo weleZimbabwe uBilly Rothenberg, uMartin Rushwaya lamankampani abakubutho ababikwa bephumisa imali ngendlela ezihambanayo lomthetho njalo okwenkohlakalo. Urushwaya ubikwa wabumba inkampani e-Great Gem Corp. Wayibhalisa kwele-Seychelles ngomnyaka ka-2010 encediswa inkampani yamagqwetha yakwele-Russia. Omunye njalo oweZimbabwe ovezwe kulezi ngwalo uMnumzana Gray Mashaba obikwa kunguye umqondisi wale inkampani owaphiwa isikhundla saphezulu kubutho sokuba ngu-Major General ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2018. URushwaya ubikwa wabumba inkampani le ngesikhathi eleZimbabwe ilobelana isivumelwane lenkampani yakwele China e-Anjin eyaphiwa imvumo yokwemba amatshe aligugu amadayimana kumarange. Ingwalo lezi ezePandora Papers zalotshwa zintethele zindaba ezingabanga ngamakhulu ayisithupha ezivela emazweni womhlaba ziloba ngenkohlakalo eyenzakala emsebenzini wezemali egoqela inkokheli yamazwe womhlaba, abakwezombusazwe, ohulumende, abadume kwezemidlalo yokulingisa, abanothileyo ababe befuna ukucatshisa inotho yabo ukuze bengahlawuli imithelo emazweni abakuyo nabanye.
Obesithi umnotho welizwe uzakhula lonyaka ngoba izulu linekuhle ubikwa isesithi akusoze kube njalo. Ibhanga lesizwe le-Reserve Bank lithi isilinganiso sokubhukudeka komnotho welizwe i-inflation sizakhwela sifike kusilinganiso esedlula okungamashumi amahlanu ekhulwini i-53%, khona bekucatshangelwa ukuthi siza kuwa ngesilinganiso esingamakhulu amathathu lanhlanu i-35%. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lwe-Zimstat lusithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali engamadola emelika angamakhulu amane lasithupha $460 ukuze yondleke okwenyanga yinye. Ingcwethi kwezonotho zithi udubo olukhona kwezombusazwe lomnotho elizwe kubangelwa yokungatholakali lula kwemali yakwamanye amazwe lapho etholakala khona ilesi sindo esingayisiso seqiniso. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba Kujera uthi mpela imali yakwamanye amazwe iyakhathaza ukuthola ngesilinganiso esiyiso ngesizwe imbono yakhe.
Ngokubona kwami i-foreign currency lokhu ihlupha lapha eZimbabwe ngoba uzananzelela ukuthi uhulumende ubethe abantu makhaza bayakwanisa ukuthi bayazithathela i-$50 ngeviki kumbe i-$200 ngenyanga. So kulabantu abathatha leyo $50 bazame ukuyoyithengisa emkambeni yensitha. Kubangelwa ukuthi khathesi abantu bafuna ukuthi benze imali ngesiphangiphangi kodwa khanya njengani i-RTGS rate foreign currency khathesi iyaqonga. So abantu baye befuna ukuthi babe le Zimbabwean dollar. So i-difference leyo eyama rates iyo enza ukuthi abantu bezame ukuzithengisela imali leyo ukuze bazuze i-RTGS eningi. So kumele uhulumende azame yonke imizamo yokuthi ehlise i-rate emkambeni le-ensitha ukuze ibe duzane le-bank rate ukuze abantu bengahambi uyozithengisela izimali abazithathayo. Ulawa ama 50
usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu yena uthi intengo yempahla ibangelwa ukuthi osomabhizimusi bagcina bethola imali yakwamanye amazwe ikuwoda impahla ngentengo ephezulu emkambo wensitha. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi intengo yempahla iyakhwela mahlayana ngoba osomabhizimusi bagcina bethola imali yakwamanye amazwe ekuwoda impahla ngentengo ephezulu emkambo wensitha.
Intengo yokudla lezinye impahla ezitolo iqhubeka ikhwela isiya phezulu. Ngombono wami kubangelwa yikhona lokhu ukuthi uhulumende wazama ukuthi ke aforce abezitolo ukuthi basebenzise irate yakhe ka-83 bond to $1, ikanti ke lona vele idola ke emkambo omnyama ke lezindaweni eziningi $1 is 130 pound. So kona loku tuhulumende kabambe nga mandla bezitolo abathembise kubabopha nxa bengalandelanga kufuna ikho kwenza ke intengo ikhwele ngoba abantu sebekhweza ukwenzela ukuthi ke ngedola kungabangayitheswa icala lokuthi ke i-exchange rate yabo kayihambelani likahulumende ikho kwenza bakhweza.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphume mgceke ngomumo wezenotho ngoba yena ehlala esithi ususiba nganeno kodwa lokhu kungakhanyi ngoba abantu balokhu bedubeka. Ukwezemidlalo, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu liphuthe imidlalo yezibaya kumncintiswano weCOSAFA Senior Women's Championships lisendaweni yesibili ngemva kokunqoba elikwenze eleBotswana nge-3-0 namhlanje emini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umdlali ushoshe igoli lokuqala eliqembu leMighty Warriors ngoPrivilege Mbeki ongeyokhethwe ukuba ngumdlali wedlalo ukwedlula abanye bonke. Ekhulume ekupheleni komdlalo lomdlali uveze ukuthokoza okukhulu nendlela yena leqembu abadlale ngayo.
Ngithabe kakhulu njalo ngithanda ukubonga abanye bami ngoba bengekho ngabe angenelisanga lutho. Ngibonga njalo lomqeqeqethi wami ngokungithemba.
Abanye abahlohlele iqembu leMighty Warriors uEmmaculate Msipha kanye noRudo Neshamba. Iqembu leMighty Warriors belikuSpice Cup Group indawonye leBotswana, ele South Sudan kanye lele Tanzania. Ele Tanzania yilo liqede imidlalo ezibali eziphezu kwengalane le mixemo leyithi bamunemunye ngemva kokuba linqobe kuyo yonke imidlalo yalo emithathu. Iqembu leTanzania linqobe le South Sudan nge-3 kanye. Iqembu leZimbabwe liqede le mixemo leyithupha ngemva kokuba emidlalweni walowesibili linqobe le South Sudan nge-2-1. Kulezibaya ezintathu njalo amaqembu azaphutha ehlezi esiqongweni yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo ndawonye neqembu elizabe lihlezi endaweni yesibili elile mixemo eminingi kulamanye asesimeni esifanayo. KuSpice Cup Group A iqembu leBanyana Banyana lese South Africa yilo elifinyelele ukuyadlala kusigaba sesemifinal ngemva kokuqeda imidlalo eliphezu kwengalane, ikanti kuSpice Cup Group C kuzakwazakala ngolwesibili ukuba yiliphi iqembu phakathi kweZambia leUganda elizaqeda lisesiqongweni nokuthi yiliphi elizabe lisendaweni yesibili elizadlulela phambili. Iqembu leMalawi lisendaweni yesibili kuSpice Cup Group A ile mixemelo eyisithupha njalo lihlohle amagoli ayisithupha lahlohlwa kane. KuSpice Cup Group B iqembu leZimbabwe lile mixemelo eyisithupha njalo lihlohle kahlanu lona lahlohlwa kane. KuSibaya sika Group C iqembu leZambia lihlezi phezu kwengalane ile mixemelo eyisithupha njalo lihlohle amagoli ayi-9-2 engazange lihlohlwe. Kuthe endaweni yesibili kule qembu leUganda ile mixemelo emine njalo lihlohle kahlanu lahlohlwa kanye. Umqeqeshi weqembu leZimbabwe uSithethelelo Isibanda uthi sekule ngqubela phambili ekudlaleni kweqembu lakhe lona elihlale isikhathi eside lingakhabi ibhola ngoba ezemidlalo besimisiwe kweleZimbabwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Sizwe lapha sithundubele ngoba silesikhathi eside singadlali kodwa besilokhu sisiba ngcono ngokuhamba kwemidlalo njalo kulo mdlalo wesithathu konke kuhambe ngemfanelo. Thina vele le midlalo siyisebenzisa njengethuba elokulungiselela umkhankaso wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngoba yilo lodwa ithuba esililalo njengeZimbabwe.
Iqembu leMighty Warriors lizadlala lele Eswatini kusigaba sakuqala esomncintiswano we-2022 Africa Women Cup of Nations njalo ihlandela kuqala lizadlalwa mhlazi ngama-20 kuyona le inyanga kamfumfu esigodlweni iHarare. Umncintiswano we-2022 Africa Women's Cup of Nations uzaqophwa lilizwe leMorocco ngomnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ababalisi bamanyane labamanye amazwe ukunanza usuku oluqakathekisa umsebenzi wabo olweWorld Teachers Day bekhala ngobunzima ababhekane labo. Owake waba ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo u-Alderman Amen Mpofu obhubhe ngolwesihlanu ubekiwe namhlanje emathuneni aweLady Stanley koBulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.